kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Wola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 13 Mpandula 2022 ngokhipu stube. Endabeni zethu lomhlanje.
Kukhuluma nje abanye bangkhona abakhethi bahambile basephinga kakhethi bakhona le ehlelweni lelo lwe-teachers for igibe.
Izakhamizi elupane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ED sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokuchitha kwamagesi elizweni soluzabanganeno ngoba isithithi sewange thermal power station siyalungiswa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki zeqembu lamajaha wodwa acula umdumo kwisitatamiya ahamba ngegama lokuthi indosakusa The Morning Star. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Izakhamizi elupane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for ED sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ufundisa abantwana. Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi sekwarayi elupane uthi baningi ababalisi abangene kuhlelo lolu okwamanje abasebhinga emhlanganweni wokhankasela umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla elibusayo. Umoya uthi abantwana sebetshona bebhodabhoda ezikolo ababalisi bona besenza santando. Uthi lokhu kubisela muva imfundo yabantwana esigabeni lesi esaziwa ngokuba labantwana abaningi abangenzi kahle ezifundweni.
Abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekunama-unions ayenzakalayo akukhankasela ibandla elibusayo eleZANU-PF. Kule union entsha ebizwa kuthiwa Teachers for ED, izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo. Kungakho abazali zenkunzi bakhonona kakhulu kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi labo sebengene ehlangothini lwezepolitiki.
Singathi ababalisi batshona besenzani khonapho bolabo okuthiwa Teachers for ED?
Sekule mihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemaklasini befundisa abantwana bethathwa behanjiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumnyaka ozayo.
Pho manje ezikolo-ke sokutshona kutshaya umoya kuphela?
Ngendlela eyenzakalayo akusela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo abasela sikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba behamba bekuyona leyo union.
Singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi khonapho-ke lubhani?
Izikolo nje zonke nje kuyenzakala ababalisi sikhuluma nje abanye bangkhona abakhethi bahambile basebhinga kakhethi bakhona le ehlelweni lelo lwe-Teachers for ED. So kuyasidanisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadalela ama-school fees sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleyo.
Singathi vele abantwana bona bathini? Bathi vele abasangeni khonapho ezifundweni kumbe bamelela o-teacher abaze bephenduke?
Abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebefunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana abeza ukuthi hayi izifundo wonke sacina ukufunda kumnyaka ophelile ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo.
Pho kumele kwenziweni lapha Moyo?
Kuzima kakhulu asazi ukuthi yona iministry njengoba uhlangothi lolu ama-ministries wonke esekhankasela ibandla elibusayo asazi ukuthi into yangikhona izikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaki kubani.
Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupane sixoxelaye esejotsholo sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaphatha intambo bezemfundo kanye labakubandla leZANU-PF emathebeleni North. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokuchithwa kwamagesi elizweni soluzabanganeno ngoba isitishi sewange thermal power station siyalungiswa njalo ezinye ingatsha zaso ziqalisile ukusebenza namuhla. Amagesi abesichithwa mahlayana elizweni lonke jikelele ngenxa yokungasebenzi kuhle kwesitishi sekaribha lewange okubangele ukuthi abantu bethwale nzima bathwale amagabhavu zayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa endaweni zabo. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube, uchasisa udubo olubhekane lezakhamizi ngenxa yalolu hlupho kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga.
Uhamba kukagetsi kusuka kube lemthelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni bagcine bengena emathokothokweni lapho sebengabanjwa khona iganyavu yizikliwe ezingabe zihlezi khonapho eguswini. Okwesibili-ke sokubangela ukuthi labo abantu besithi abantwana kumbe umuntu osebenzayo nxa efuna ukusebenzisa ukukhanya kwegetsi ukuze ayenze umsebenzi wakhe, like sokusiba lohlupho futhi ngoba sokumele ukuthi aqalise ukudinga amalayithi lawa wesola ngezindlela sokungenye indleko esifuneka khonapho. Kukanti-ke uyabe ethemba ukuthi ubele getsi emzini wakhe, kodwa sokudingeka ukuthi agcine edinga ezinye izindlela zokuthi akhanyise okugoqela amakhandlela lawo la amalayithi amasola, khonokhana-ke sokungenye indleko emulini. Kube sokusithi-ke ekuphekeni lapha kugcina kubangela ukuthi abantu babasimlilo kuthunqe kugcwala intuthu iganga lonke leli nxa sokuthe sokufika isikhathi sokuthi abantu bapheke. Kukanti-ke kwezinye izindlu lezi ezingabe zile minwe mbesithi izandla ezingcono sebengathenga igasi, kodwa-ke igasi yakhona layo yembe eqolo ngokudula. Ngoba siyakwazi ukuthi eZimbabwe izinto ezinjalo zithengiswa ngama-US dollar kumbe ngama-rand, sizafica ukuthi eje yabichiphile mhlawumbe i-KG si-US dollars, i-US dollars asiyomali encane, ufica ukuthi imuli mhlawumbe igcina kumele ukuthi ithenge ama-9 kgs siya kuma-10 kgs or 15 kgs ngenyanga. Nxa usuthamuza ngo-2-ke laphana sokuyimali enkulu kakhulu ezimulini lezo ezingabe zifuna ukuthi zisebenzise igasi. Igasi-ke njalo futhi ingozi ngoba sokungenzakala ukuthi nxa kulabantwana abancane bachilachile kugcine kudubukile nxa sokuthe yagcwala endlini yonke lapha kutshisa izinto kulimaza abantu kufa abantu. Ngezinye-ke izinhluphe ezibangelwa kuhamba kukagetsi. Kuthi-ke nje esigabeni jikelele uzafica ukuthi kuyazokumnyama sokusesabeka. Kulezi insuku izigebenga zibhahile koBulawayo, yibo-ke laba abantu ababesebebhodabhoda bethathela abantu abazihambela abatshayisa emsebenzini izikhwama zabo bebhodabhoda bahle bathi camba lapha emidulini yabantu babandake lemiduli kuthi nxa sokuthe kwahlwa-ke yiba sebeqasa ukuqoqodela abantu. Ngoba siyakunanzela ukuthi koBulawayo ngenxa yokuthi sokuhlala kumnyama izigebenga seziqasa ukusebenza ngama-aid seziqasa ukuqoqodela abantu ezindlini. Kuthi-ke ngenxa yokuthi amagetsi kwesinye isikhathi ahamba ngovivi fica ukuthi abantu ngama-4-5 uze sebehlaba umkhosi sokungena amasela. Konke khonokho-ke kuyimithelela yokuhamba kukagetsi osokuthe kwabhakha kulezi nsuku. Njalo ngasokunjalo futhi kuphinda kubangela ukuthi amanzi emalokitshini angaze enela, ngoba siyakwazi ukuthi amanzi ethu esikhathini esiningi kubo-criterion lapha aponjwa khona kubomagwegwe lapha kumagwegwe reservoir kufuna amagetsi. Nxa-ke amagetsi engasekho nokumpontshwa kwamanzi la ukuthi azafike kulezi ndawo kugcina kusilela amalokishi agcina ngasela manzi. Uhlupho nje ngamafitshane ukuhamba kwagetsi kubangela uhlupho olukhulu kakhulu.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani?
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sivele sijale ukuxhumana labo enkundleni ezitshiyeneyo, kungaba ngama-email, kungaba ngabo-Twitter. Labo besiqhuma besitshela ukuthi kungaba lohlupho lapha lalaphana.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abadabuka eZimbabwe abahlala eFlorida bathi izulu lesikhukhula uHurricane Ian libashiye bethithibele ngoba libhidlize izakhiwo zabo lokunye. Bathi okwamanje bazama ukulungisa izindlu zabo ezidilizwe lizulu leli elibulele abantu abangamajumi amabili lanye 21. Abezindaba abeReuters babika ukuba umphathi wesigodlo lesi uGovernor Ron DeSantis uthi kulezigaba ezifana le-Fort Myers ezibhidlike okumangalisayo. Uthi uzafunakala imali eningi kakhulu yokulungisa okonakale esabelweni sonke ngoba amabholoho, izindlu, amasimu lokunye kubhidlikile. umnumzana Runyalaro Mazana odabuka eZimbabwe ohlala eFlorida uthi konakele kakhulu emzini wakhe lezinye indawo.
Mina ngilapha ngise Orlando Central Florida. Ngathi kona kube kulamanzi izulu elinetha kakhulu kube kungahambeki and all the winds going on. The roads flooded and you can't go out. Ungakona ukuthi siye emsebenzini. So just loku sihleli ezindlini.
Singathi kuthe kuvuka izulu leli wena ubungaphi njalo kuyini okubonile khona?
Ngilesendini because the authorities had advised us against going out strongly in local sending, but it's been wind and raining and it's as low as siwa. So yeah, it's like that.
Khathesi ke liyenzani?
Khathesi sosiloku sihleli endlini but ungani sokungcono sokuhambeka but uthi imigcwako eminingi iloku i-flooded so siloku sihleli ezindlini asisahambi emsebenzini.
So ubona ngazani ke ukudla akusezokuhluphe khonapho njalo abanye abadabuka eZimbabwe labo babhekane lakhona kuyini obhekane lakho?
Yes, ngathi abantu abaningi ya babhekane ngalokho but ukudla angiboni ukuthi kuzahlupha. I think things are gonna do okay soon.
Singathi okuhluphayo kathesi kuyini kakhulu?
Ukuthi awuhambeki nje ukuthi uphume usiye emsebenzini kumbe ngathi it's not safe.
So singathi ke umsebenzi ke nxa abantu bangasasebenzi pho imali zathatha ngaphe kubhadala amarenti lento ezinjalo njalo lezindlu azidilikanga yini?
Sikhangele ukuthi maybe kusasa siyabe sesihamba emsebenzini. I've checked with a lot of guys from Zimbabwe. I haven't received any report of any where their house destroyed. So for now, for most Zimbabweans, I think they are safe. In case I move to Kumela, I want to have a name. We are in Zimbabwe. And in King Abala, I would have a electricity, Abala power. But in Zimbabwe, it's safe. Ankatoli report, I would have a name of Handa. Esibhedlela kunge olimele asika kutholanga lokho.
Indawo lapho khona kolambo mazana kuthiwa ungaphi?
Lapha ngise Orlando eCentral Florida.
Umnumzana Runyalaro Mazana ngodabuka eZimbabwe ohlala eFlorida kolamba kwelemelika sixoxela ese-Orlando. Elokutswana lamhla linanze usuku lukaZibuse. Selifikise iminyaka engamajumi amahlanu lasithupha 56 lathola uZibuse. Intala lezindaba yesitudio 7 uMkhondo Sidube usethulela lolo daba usebuhaveron kwelebotswana.
Embikweni awethule ukunanza leli langa likaZibuse, umongameli uMkhwetsi Masiso kwelebotswana uthi ajabula wamagama ngenqubela phambili ilizwe lakhe selenzile lokhe lathola uZibuse ngomnyaka ka-1966. IBotswana yayingamanye amazwe ampofu umhlaba wonke jikelele ngesikhathi ilizwe leli lithola uZibuse kodwa khathesi libalelwa njengamazwe anothileyo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kwehlukene uma kuqathaniswa leZimbabwe engumakhelwane weBotswana. IZimbabwe sehlela emuva isingamanye amazwe angele mali kukanti ngesikhathi lithola uZibuse ngomnyaka ka-1980 kwakulilizwe loluju lobisi. Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi kulo mehluko omkhulu phakathi kukaZibuse weZimbabwe kanye lo weBotswana.
Independence yalapha ngesingathi uZibuse walapha kuleli lizwe nxa siqathanisa lekhaya kulo mehluko kakhulu engikubonayo ngoba ngiyananzelela ukuthi abantu balapha abaningi angikaze ngizwe even oyi-one umuntu ekhala ngokuthi independence yalapha ingathi uZibuse walapha unguZibuse wabanye abantu nxa sikhanyela qathanisa lekhaya njengobana sikhanyela ukuthi ekhaya ngale silezinye izimo esike sahlangana lazo. UZibuse walapha nguZibuse womuntu wonke kungakhathalekile ukuthi yiphi political party, opposition ruling party.
Kukanti umnumzana Stanley Ncube uthi ingqubela phambili eBotswana iyatshengisa ukuthi ilizwe leli liyazibusa.
Ye, lamhlanje kuyi-independence eBotswana siyajabula, sijabula labanikazi belizwe. Ilanga elinje lisikhumbuza ekhaya lapho esabaleka khona, sibalekela inotho engekho sizoyidinga kwamanye amazwe afana laleli. Nxa sibakhangela abantu laba siyabajabulela kakhulu ngoba ungakhangela ngomnyaka bethatha i-independence yabo ngo-1966 ilizwe leli kwe kuliganga kungela mgwaqo kungelani kathi sinqa ukhangela uzabona ukuthi kuphucukile kulama highways kulama damu kuyakhanya sibili ukuthi hayi bayazibusa bayajabula xa sikhangele kithi lesibona amgwaqo ayisekho kusikhumbuza ukuthi independence le yasilethela udubo.
IBotswana yamukela izizalwane eziningi ezivela eZimbabwe zibalekela ubunzima bomumo womnotho. Unkosikazi Abinyoni osebenza eHabroni uthi kwele Botswana kuyakhanya ukuthi kulozibuse abantu bekhulelekile.
Ya, siku-independence yeBotswana. IBotswana lilizwe elihle sibili lilizwe elijulukubisi. Izinto zakhona zonke zinhle imigwaqo mihle konke zitola usweli lutho olufunayo yaluthola. Yiyo independence okuthiwa abantu bayazibusa lesiyibonayo. Hayi khona yakithi leZimbabwe okungela, okungela mgwaqo, okungela kudla, okungelani. Abantu basemajele kodwa kuthiwa siyazibusa siku-independence. Abakeke bakhangela abamanye amazwi ukuthi independence injani. Bake babheke kwele Botswana.
Usuku lwe-Independence Day kwele Botswana lunanze ezabeleni ezitheneyo kodwa umcimbi omkhulu kade osenkundleni National Stadium. Esikolweni eHabroni lapho uZulu akade ethe kwaqa uzobona imbukiso lokusithokozisa okutshiyeneyo. Umongameli Masisi ungenele lo mcimbi ngaphambi kokwethula umbiko wakhe wosuku lapho athe kusasa ilizwe lakhe iyathembisa okumalisayo. Umnotho weBotswana uyenza kuhle kakhulu, ufuqwa imali ilizwe lele liyithola ekuthengiseni amatshe aligugu awamadayimani. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeHabroni kwele Botswana.
Okumanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika.
Umhlangano osanda kuqhutshwa ASEAN RIP ngamazwe omanyano we-ASEAN lomeli weMelika obona ngezokuthengiselana unike elemelika ithuba lokuveza ukuzinikela kwalo ku-ASEAN lenhlelweni ezokuqinisa ubudlelwano lapho elemelika lithengiselana lamazwe e-Southeast Asia. Ekhuluma lentatheli zindaba umhlangano ongakaqalisi umeli obona ngezokuthengiselana uCatherine Tai obengumgcini sihlalo kulo umhlangano ndawonye lo mphathintambo wezokuthengiselana kwele Cambodia uPan Sorasak uthe i-ASEAN ingumkambo owesine ngobukhulu emhlabeni wonke jikelele. Elemelika lathengisela i-ASEAN lokuthenga impahla ebiza amadola angaba ngamabhiliyoni edlula amakhulu amane 442 billion ngomnyaka ka-2021 okutsho ukukhuphuka kwesilinganiso sokungamashumi amabili lambili ekhulwini 22% okwedlula umnyaka ka-2020 ngenxa yokuqakatheka kobudlelwano nobele Melika le-ASEAN. Umongameli Joe Biden wethula isaziso emhlanganweni wele Melika le-ASEAN ngenyanga kaNkwenkwezi eWashington DC ngokutshala imali efika izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola 150 million ehlose ukusetshenziswa enhlelweni ezijonge ukuqinisa ubudlelwano ezigoqela ukulungisa imitshina yokugaya umlilo kagetsi ngokuhlanzekileyo, ukulolonga lokufundisa imisebenzi yezandla, ukuthuthukisa inkampani ezizimeleyo lokufundisa sana ngezemfundo kanye lamasiko. Leyo mali yayingeyokungezelela phezu kwezigidi ezilikhulu lambili zamadola 102 million eyayikhulunywe ngumongameli Biden emhlanganweni welemelika le-ASEAN owaqhutshwa ngenyanga kamfumfu nyakenye eyayikhangelelwe ukusetshenziswa lapho kuncediswana kwezempilakahle ezomkhathi enhlelweni zentengiselwano lokunye. Ekuqaleni komnyaka elemelika lagcizelela ukuqakatheka kokuba lezimiso okumele zilandele ekulawuleni indaba zamalungelo ezisebenzi kanye lokulondolozwa kwezemvelo ebantwini bonke besigaba abahlanganisa labohlelo le-ASEAN United States and Investment Framework Arrangement ngesikhathi somhlangano okhulubisana ngezokuthengiselana lamalungelo ezisebenzi owe-US ASEAN Trade and Labor Dialogue. Impumelelo le ngeyinye yemizamo kahulumende kaBiden yokubumba imincintiswano emhlabeni wonke jikelele okuba phezulu kwe intengiselwano ezihlonipha ilungelo lezisebenzi zinakekela umhlaba njalo zibumba amathuba omuntu wonke, kutsho u-US Trade Representative uTai. Kunkulumo abayikhiphe ndawonye sebegqibe umhlangano, amalunga e-ASEAN lawelemelika atshayele ihlombe ukuxoxisana kwamalunga wonke bebonisana indlela abangenza ngalo njalo olunye uhlelo olutsha lwe-ASEAN Economic Futures oluyabe lujonge ukuqhelisa uhlelo lwe-ASEAN Strategic Partnership olwasungulwe yasungulwa uMongameli Biden kusenjalo baphawulile ukuthi umhlangano ugcizelele ukuqakatheka kokusebenza kwamazwe abo ebambene ukulandela umthetho wamazwe ngamazwe njalo lokuhlonipha ilungelo lokuzibusa okuyikho okunika ukuthula lokuchuma emhlabeni wonke jikelele kanye lengxenye ezijiyeneyo zomhlaba. Ilizwe leMelika lihlezi lizinikele kulabo abalobudlelwano labo labasebenzelana labo eSoutheast Asia abaphakathi kokubona ukuthi ikusasa yesigaba sabo seIndo-Pacific sivulekile, sizinzile, siyaphumelela, siqinile njalo silokuthula njengokutsho kukaMongameli Biden.
Wezemidlalo uSidney Green waye umdlali wenqindi okwamanje osekhekeja umdlalo lo. Uzama kulolonga abatsha eziwayo. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UGreen sevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona kobulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngaqalisa iboxing ngile, I think 11. Dlala labafana sikhomba udlala, ngasejoyini ami. Manje intend training army abangani bami batshele omkhulu welwele mbereki uthi kulobushomi osegrade ukuthiwa ngugreen bathi mbise la bangitata bangihambise elwele mbereki aqalisa khona kufana boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengaphuma udlala lami and babebisa ama-rugby player ama-giant amakhiwa ngibatshaye not even a minute. About 10 of them, this is one after the other. But
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional, but you can take the professional. Ringo Starr.
Yeah.
All kid power in them, I should train with those boys. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Tolo fighter, Michael Papala, kid power, I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayeyingqungquthela esigaba se-heavyweight elizweni uThamsa Ngqadube.
Uthamo uyangazi, yes. Uthamo wabuya efuna amatshintshi ukuthi ngimtshele. Manje wabuya, wathi ebuya. Kanti ubuya efuna ukuthi ayisparingi nami. Manje ngathi kade ngifundise umfana iboxing, you know.
Ngakufundisa indaba yemidlalo elodumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake
manje. Yes, siyabonga kakhulu ke mfowethu khonapho ke Joseph Njanji. Sikusibona nge Was a Friday uthi silanda namhlanje.
It was a Friday my darling. Was a Friday umsebenzi ubokile. Was a Friday my sweetie.
Kuhle lo Woza Friday kulivikisi leqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesichathamiya hamba ngegama lokuthi indosa kusa the Morning Star. Bacula bekobulawayo. Asizweni kuningi okuvela kumsakazi weStudio 7 Ezra Jesus Banda.
A fool, a little mazulu.
Leli qembu lidla amalangabi njalo labalandeli abaningi emhlabeni wonke jikelele. Indlela abacula ngayo esiqathamiya qumba abalandeli balomculo abaningi. U-Innocent Sibanda umelele leli qembu yekela sizwe imbali yendosa kusa ngamafitshane.
Ngimele iqembu le-Indosa kusa the Morning Star eyaqala ibizwa ngokuthi Impumelelo Shining Stars eyafunywa mhla ka 7 May 2001 endaweni yasenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Sesisuka kumpumelelo Shining Stars ngokuya kwesikhathi sesithi indosa kusa the Morning Star. Indosa kusa the Morning Star ilamalunga ayi 7 sesilamadlalade akwana 12 esesuka recording.
Na simhlolo yamabantu bahlisa shine kwenzenjani na amaphoyisa sekuwa mpumse shemini
zihlala phezu kohlelwe khona awusuka madoda ngabe politiki nabo basihlala umdlalo omubi qethi sixabane sodwa nje
maye maye babo
maye maye babo iqiniso liyababa amanga amnandi epoliseni
basuka bathinta igama elithi Impumelelo Shining Stars abasungula ngalo iqembu bazibiza into sakusa the Morning Star kwakutheni ndawini
owasiyenza sitshintshe igama kahle kahle Impumelelo Shining Stars sakunanzela ukuthi zinkanyezi eziningi kakhulu odinga uswele ukuthi uzalandela yiphi sase sikubona kufanele ukuthi kumfanele silandele inkanyezi A1 yikho sabuya negama elithi indosakusa the Morning Star okwasiyenza sathanda kakhulu ukuhlabelela umculo wembube isicathamiya iBlack Mambazo
elitha abalikhipha emcimbini wabo kusasa kobulawayo kusitsho ukuthi sibe lamadlela nje alitshumi nambili fakaza dawu
siyalontsha i-album LS12 kusasa nje kusayo ngomgqibelo mhlaka 1 October i-album lelo lilesihloko esithi isililo sentandane siyalincusa kuyo yonke indawo okhona ukubana sizoncedisana sisapote lo mculo wasekhaya ogcine ubuntu bethu uJoseph Shabalala ubaba osiwadlula emhlabeni nguye wasikhuthaza kakhulu ngomculo
uDonsalansimba yekhakhan iminyaka shumi nasikhombisa ayifunanga ngisho le ndibelishi yafa ngomlanjana bonke abantu mabayibheka bayibesadubekile hluphekile khathazile wesiphila nzima yonke le minyaka bengiphila kuyo
iqembu lendozakaza lithi licela uZulu alisekele ngokuthenga umculo walo bayatholakala kukuculela lawe mlaleli
abasifunayo ukusihaya siya intertainer kuma-events wonke ongacabanga abasifunayo ungangena ku-social media platforms wonke ubhale indosakusa the Morning Star uyosithola then abafuna ukusibamba emafonini u-0771-633-860
kusasa akubizwa ozwayo lapha iqembu lendosakusa the Morning Star labe liphakulela uZulu idlalade labo elitsha elithi isililo sentandane kobulawayo ibabizi labo kuhlelo hoza the Friday the calls the Morning Star mpelazona emnandekini lonke igama lami ngeza Jesus Banda
yaphuma lezindaba ezinani madoda kodwa kwabangaseelele
awu bantu kwaze kwaba mnandi lapha emsakazweni weStudio 7 olivalisa ngenjabulo umthembo sithembayo ugives to Ben City libele mpela veke lijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.